Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani uthwakazo omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaziku-12 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zwakelwe eZambia ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli.
Uthule esitaladini, amasosha akhona ayahambahamba, lamapholisa ahambahamba, asikazwa uthuthuva.
Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe.
Basazobhikisha bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zakele Zambia namuhla ziya kukhetho lokudinga umongameli lezinye iziphathamandla zelizwe. Umongameli Edgar Lungu ukhangelelwe ukubhekana lomnumzana Hakainde Hajilima onguye okhokhela ibandla eliphikisayo. Ingcwethi zithi phakathi kwababili laba yikho okuzaphuma khona umongameli welizwe lanxa bekhona abanye abancintisayo. Kulenhlanganiso eziningi ezivela kumazwe achiyeneyo abalisa eZimbabwe ezinxuswe ukuyahlola lolukhetho. Enye yalezinhlanganiso ngeyintatheli izindaba eMedia Alliance of Zimbabwe. Sixoxe lesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube osedolobheni leLusaka.
Hayi uthule esitaladini, amasosha akhona ayahambahamba, lamapholisa ahambahamba, asikazwa uthuthuva.
Ngokubona kwenu nxa libhodabhoda kumbe likhuluma labantu, kukhanya ukhetho luzahamba kuhle na kumbe kulokwesaba njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amasosha ezitaladeni?
Abantu esikhuluma labo lapha bathi bakubona uzathi kuzaba ngani it will be close for the call. Kukhanya ulunga ungani ulabantu emakhaya lo opposition ulabantu ngapha ema-etawu.
Njengoba ukhetho lolu lusenziwa ngesikhathi lesi kule COVID-19 coronavirus, kuhamba njani, bavota njani abantu? Bakhanya bayaqhelelana na njalo bayagqoka ama-mask.
Abantu abazobona ukhetho abaningi bavela e-Africa, angaboni abavela e-Europe labo-America. Kukhanya ngani nxa uhamba eLusaka angawuke wathuthi kulo khetho ngoba khanya kuthule.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yentatheli izindaba e-Media Alliance of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLusaka kwele Zambia. Kuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Umnumzana Jolly D. Matongo, ilunga lebandla le-ANC, ukhethwe kuba ngumeya wathi egcotshwa waveza ukuba uyise udabuka eZimbabwe kodwa unina ngowe-South Africa. Abanye abadabuka eZimbabwe ikakhulu abesigaba seMatabeleland lezinye izizalwane zakwele South Africa bathi uMatongo kamelanga abe ngumeya. Kodwa bakhona abadabuka eZimbabwe labeSouth Africa abajabulele ukukhethwa kukaMatongo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi bakunenkulumo ezihlukileyo lapha eziningi-ningi, kodwa abantu abaningi especial abalana eSouth Africa bajabulile Chris, bathi kungani uMzimbabwe ezoba ngumeya walapha. Kanti-ke kube nokuchazwa kancane ukuthi imbali yalo meya, bathi wazalelwa eSoweto, wakhulela eSoweto, uyise wasuka eZimbabwe ngama-1970s wabuya wazoshada unkosikazi walana eSouth Africa. So ngokubalwa kusho ukuthi ngumSouth African, kodwa abanye bakuphika lokho bathi kungamanga lokho wayenza iyincwadi zefake, okuyukuthi akufanelanga abe nelungelo lokuba ngumeya walana eJohannesburg.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani, ukuthi angagcina esesuswa na hlalweni kumbe inkulumo nje yabantu ezadlula?
Asina siqiniseko Chris ukuthi ungaba inkulumo engadlula nje kumbe kuzathatha action, kodwa kunamanye amaqembu, amanye ama-pressure groups abayisithi basazokhankasa, basazobhikisha, bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngiwaleko eZimbabwe. So asina siqiniseko ukuthi uzoqhubeka kuphikiswana ngale ndaba kumbe izophelela emoyeni, kodwa nje abantu abaningi ama-South Africans bathi abamfuni. Ikanti-ke nabanye abantu bakithi sinembono ecishe ifane nabantu be-South Africa ukuthi umuntu wangale special khona le Sozibe abe azobe ngumeya lana, akusijabulisi.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo njalo baqalise ukuvivinywa kuma-interviews izolo. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi i-Marginalized Assisted Nursing Program lusungulwe ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu esibhedlela sempilo wobulawayo besola ukuqatshwa kwabavela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Michael Mdladlandiweni, omunye wabaqondisi balolu hlelo, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baphathise abavivinywayo ngokubaqoqela amaphepha okusebenzisa inkundla zebulenjini lokuthi baziphathe njani kuma-interview.
Kulezigaba ezimbili ezenzakalayo, kulabanye kade bedinga indawo zokuthi bayefundela lokho okuthiwa i-primary nursing care, then kulabanye laba okuthiwa ngama-nurses general nurse training. So inhlelo ezimbili ezenzakalayo besikwenza kakhulu ukuthi sibafundisa njalo ukuthi nxa besiya ku-interview kungakhangelwa ukuthi bengabuzwani, sibalolonga ukuthi bazidlele babe nolwazi ukuthi nxa besiya khona ngale ku-interview babaziphathe njani. Kuzanika ithemba lokuthi abantwana babambe ngamandla nxa besezikolweni, abanye babe lama role models avela ezigabeni zabo. Nxa esebona umntaka nazibani esefundela ubongikazi, abantwana baba ukuthi ayimotivation ukuthi labo babe lentshukuntshu yokuthi bafane lapho. So indlela yokuthi izagcedisa abantwaneni kakhulu ukuthi babe lethemba lokuthi awuzomele bayihambe kuphela bachaphincele bayidinga imisebenzi phandle kweZimbabwe, kodwa bahlale khona belizweni ngoba abanye babo phela sebetholile amathuba lawo. Funa ukukhombisa ukuthi umuntu sengawuthola umsebenzi nxa amehlo abantu ekhangele, nxa ama-system kahulumende ezwe kahle, abantu bawuthola umsebenzi kungala muntu ofunjathisiweyo kumbe kungala kufakana imali ngaphansi kwezicathulo.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi lisungule lolu hlelo, kukanti abantu elibancedisayo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Indaba yohlelo lolu laziqale ngo-2019 ngemva kothulo oluvukileyo laphana empilo. So kutholakale ukuthi kulabantwana abangu-24 nxa sikhumbula kumaphephandaba bekubhalile akade bevela phandle kwakobulawayo bezofundela ukuba ngobongikazi, akwatholakala ukuthi abalapho abangu-4 kuphela. Liyakhumbula ukuthi abantu bahambile bayabuthana besiyapikitsha khona ngale kwaba lo msini. umhlaka 21 October 2019 yikho lapho esibone khona kufanele ukuthi sibambane ke njenga abantu bemhlukulweni lo sizame ukuthi sivule inhlelo zokuncedisa abantu ba apply ngoba kwakuthiwe embikweni esiyibona ukuthi abantu bangaba ba apply bayachiwa zinhlelo ngoba simele phezulu sasifuna ukubona ukuthi kabekho yini abantwana abale maphepha nalawa afunakalayo singama 5 O level kudingakala English language mathematics le science subject lamanye nje amanye ama subject afunakala yikho ke sesiqala ngesihlelo ngathi ngabantu abagcwele emhlabeni wonke jikelele abasincedisayo abanye bayathengela abanye ama uniform bathengela amabhuku okubala siyazi abantwana abanye basemaphandleni abenelisi ukuthi wathole i-foreign currency yokuthenga lezi zinto zokuthi baqale ukuyafunda nxa sethe wathola indawo abanye bebehluleka kunokuya kuma-interview kumele begade siqala nyakenye kumele begade beye-interview e-Harare abanye batshelwa lokhu 24 hours before ama-interviews kumele umuntu adinga imali esuke ekhaya silabantwana ababevele ebhinga ababevele akhatshana eplam tretsholotshe khona emngceleni kumele ukuthi bagidime bayefika e-Harare baye-interviewa sakhala kakhulu ukuthi uhulumende decentralize ama-interviewing centers enze kube lula ebantwaneni yikho-ke sithese sibona-ke ngemva kwalapho kwasekutshintsha uhulumende waqala-ke ukuthi abantwana baye kuma-interview endaweni eziduze lapho ngathi kulami umichael ndiweni kulo mnumzana tised bajila kulo mnumzana mlungisi dube kulo mnumzana uphumlani sibanzi bane but kulabanye abasisekelayo abanjengawomaphiswa abase-UK labanye nje abakhokhela inhlanganiso ezizimele zodwa obulawayo langaphandle kwelizwe abasisekelayo kakhulu abanye babele bedinga indawo zokurenta kathesi laphana kuthe sekutshe idomu yamadokotela lamanesi abantwana abanye bezasandawo zokuhlala sizabancedisa ukuthi bathole indawo kuluma bebevele be-aply omunye wayese-aply almost 6 times engakaze abizwe ku-interview kwakugcwala kuthiwa kumele afumbathise esincane ukuze athole indawo silabantwana abafika phose phezu kwe-150 bagcwele nje indawana zonke zelizwe kule 31 abe-primary thiwa yi-nursing care then kula i-general nursing ba about 35 sile about 60 something okumele bavivinywe kubonakale ukuthi abazaba nenhlanhla babezenza kuhle bayeqala-ke ukufundela izifundo zobongikazi.
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladla Ndiweni, omunye wabaphathisa abasakhulayo ukuthi bathole imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Udaba lukahulumende wakwele Sudan othi uzahambisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir emthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court i-ICC ukuyabhekana lamacala okubulala soluphehle imbono etshiyeneyo kuzulu weZimbabwe, abanye besithi umuyi umnumzana Robert Mugabe laye wayemele abotshwe ahanjiswe kulinkantolo ayethonisa siswa ngamacala afana legugurawundi. Obona ngobudlelwano beleSudan lamanye amazwe oyazise izolo ukuthi uhulumende wakhe uzahambisa bonke abadingwa yi-ICC, kubike inkampani yezindaba i-AFP. I-ICC yethule iwarrant yokubotshwa kukamnumzana Bashir lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe ngomnyaka ka-2009 phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu esigabeni seDarfur. U-al-Bashir ugenqulwe embusweni ngo-2019 wasebotshwa libutho. Beloba enkundleni zokuxhumana, abanye abeZimbabwe bathi uMugabe laye wayemele abotshwe ekugenqulweni kwakhe embusweni libutho ngo-2017. Kodwa abanye bebewusola lomthethwandaba besithi usetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ancindizela izwekazi le-Afrika. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kuqakathekile ukuthi into enjengale yenziwe nxa sikhangela indlela ababusi laba esiba labo e-Afrika abasuke abaziphathe ngayo langendlela abasuke basiphathe ngayo nxa besembusweni, ikakhulu thina uZulu oyabe ngesilungu kuthiwa uyi-minority. Indlela u-Omar al-Bashir aphatha ngayo abantu be-Dafa yabambi kakhulu and sonke siyakhumbula uhlupho lwaba khona laphana indlela abantu abahlukuluzeka ngayo ebabulala ethumela imilitia yakhe ijanja widi ukuthi ibulale irepe abantu pillaging ama villages bechisa imizi yabantu konke lokuyana yikho okwenza ukuthi umhlaba ugcine ususithi njengoba ni Sudan la yayisayinile phela esingathi ngesilunga ama international legal instruments ayiphoqela ukuthi layo nxa kungaba lezi hlaka lezi njengalezi ilethe emthethwandaba ikhuluma ukuthi kanti lo okwenza lokhu esithi ungupresident weSudan uweza ngalipi gunya so kuqhakathekile ngoma ukuthi singalibali ukuthi uOmar al-Bashir uhanjiswa njenkantolo le ngenxa yezenzo azenza esebusa wabulala abantu abaningi
kulabanye mhlanga abathi umgabe laye wayemele ayemiswa phambi kwalenkantolo ulubona njani lolo daba
ye umgabe kulabacala amaningi awenzayo ikakhulu icala legugurawundi ngokuqondileyo nkomo bekumele umhlaba nga wathola indlela yokuthi umgabe engatshoni abochiswe kodwa singakulibali lokho ukuthi njengoba ngikhulumile futhi la uqala ukuthi icontext iqhakatheke kangakanani okuqala icourt le international criminal court ibunjwa ngomo umthetho oyo wabakhona owaqala wafakwa umthetho wamazwe ukuthi ibunjwe wawuvele usuhle wakwenza kwabasobala ukuthi amacala athize abe enzeka ngesithi ngesikhathi esithize angeke angeniswe khona lalapho engahanjiswa khona iproblem yasuke yaba khona ukuthi kula amazwe awe western world abengela interest ungakhangela indaba yemathebeleland abengelayo interest endabeni yemathebeleland kangako bebele interest esingathi ngesilungu kuma business prospects abo ikakhulu lapho umgabe esekhithwe esikhundleni lalabo futhi abamkhiphe esikhundleni bebengabantu abayibo abayenza konke lonke ucuku esikhuluma ngalo umgabe kade lalo ngijolobomi bakhe konke okuba kwenzileyo yibo akade bephambili bemenzela konke ekwenza elabo so bekungeke kwenzeke ukuthi lanxa kungaba kade kungaba lesidingo sokuthi ahanjiswe enkantolo le ubengeke aqhambe ngoba aluba kade ngahamba phela bekuyaba lesidingo sokuthi bonke bonaba ababusayo manje umnangagwa labo bonke laba alabo ngitsho lama military officers sengikhuluma ama military officers wonke onalane siwabone khona khona phana eZimbabwe uthi wenga bonke labana bekungaba lesidingo ukuthi lawo aluba bengahamba baye kuma phambi kwenkantolo le
umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ehlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitane
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende sezavumela abakhonzayo ukuthi baye emasontweni kodwa kumele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Ukhokhela ibandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume eloba enkundleni yeTwitter uthi kusukela ngomvulo uzatshengisela esola inkohlakalo lokungaguqulwa kwemithetho yokuvota. Ngarivume uthi ngomvulo uzabikitsha ephandle kwamahofisi awumthethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, Studio 7, ngiyalibingelela lonke khona ngale, thina siyaphila ngapha, sibalekile eZimbabwe lapha sabuya ngapha elokuzeni, kumakhelwane ukuthi sizodinga elokuzeni impilo, ngenxa yeZANU-PF, so siyacela abantu bonke please ukuthi sihambe siyerejista nje, sitshiyane lalokhu abakukhulumayo khona ukuthi akhona hheyi bafuna ukuncedisa abantu abedayaspora, abasincedani, bona bathiya abantu besifa ngendlala ngale, abantu
abantu kufanele ukuthi benike imali yokuthi bezinye bafuna ukunceda thina basinceda ngani amabizo abafuna ukubhala ngawani thina asikufuni konoku ukuthi siyabhalwa siyabhalwa ngabingani anithinywa ngalo muntu ukuthi ngibuye ngayo but impilo yami iyanithinya ukuthi ngibuye ngayo so nxa sebesithi kona ye kuthiwa ye sizele isizwe lizele isizwe obani aliboni yini ukuthi indlela esebiyenza yeyiusanyalo yenzani into icadile yebonayo plus futhi undidala ukuthiwa ngumqondisi moyo lo umqondisi moyo lo kufanele tshela ama-supporters ayo ukuthi bengakhulumi into ze-tribalism le otherways le isinolonga e-political party nangikhangele izifana labonyarabe zinaropala kakukuthi wena libhizi libhizi ukuqoto vitamisa angikwazi ukuthi kuhamba njani and on the other hand angiko ungathi iqoto vitamisa i-tribalism elikozayo khonapho indlela ukuthi khonapho kulokuzeni ku-MRP akula masiyona asapotiera MRP bakhona akula masiyona asapotile kuzeni i-MDG bakhona akula masiyona amandebela asapoti i-tamisa bakhona so lina lithini thina zonke zisembizeni e-one lina kwi-MRP lathi thina kwi-MDG alliance sifuna ukulwisa ukuthi siphiphile kuzeni ubunyonyo lowo ungenele kuzeni ekuzeni kwethu i-one p f lomnangama nothi kokweni loku utona likhuluma into zepeba lizini siyanini into lezi siyenza into siyaka izimbabwe yenze
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngo-Gifty Sonduku ufoka Ndlovu laphana eplumpi endaweni yabogambo basakazi bendithanda ukuthi ngempawuli ngamaqembu aphikisayo konke nje jikelele ikakhulu lokazi lona le-MDC alliance nabo bonke emarap all lamaqembu aphikisayo nyawaza kaloku ekhuluma ngokhekrista abantu kabarejista ukuvota bevotelani ambazwa bekhuluma ngama-electoral reforms ngoba these reforms yiwo futhi azoyenza after the election beqala ukukhala kube le-rigging kanti waye bengakhaleli ukuthi kube lama-electoral reforms ngoba vele besho nje ukuthi without electoral reforms asiyo okhethweni ukwenzela ukuthi izanye ilungisa ama-electoral reforms izinto ama-electoral reforms la elokhe nje still they will go to election at the end of the day izanu ngapha kuma-MPs siyaza yela ndaba lokurikaphati ku-presidential ngale oyingeni lama-powers izohlala iwini izanu ababebhizi ngama-electoral reforms besembuya laphana odabeni lwe-Poland lalaba abaphiwe izimoto hayi siyabonga laphana utu siyabona laphana utu nangagokhe abangani bakhe be-Poland ukuthi unatha labitiye ngoba into yenziwa ku-Poland laphana ngama-topic sebaphi izimoto ama-isuzu ngoba uza labitiye than indaba yeni ye-COVID laphana i-COVID njengoba iningi kangaka inti main spread i-super spreader ye-COVID uzupho uzupho nguye i-super spreader ye-COVID abantu bengenzani benza ama-social distancing but kuzupho kwazaminyana so umnangaka wakafaka amatekisi i-transport ibe ningi okwenzela ukuthi abantu bebe lama-choices okuthi umuntu engahamba ngani izilongo nje kulozupho hhayi ngiyalitshela mina i-corona isezoqhubeka ikhona ngoba laphana kho abantu balilayishe ngathi usemngamasaka ngiyabonga
linjani basakazi labalaleli ngihlambe kuphawula lakakhulu laphana indaba kamthwakazi laphana thina singeke sihlale singaphansi kwencindezelo asingeke sihlale singaphansi kwencindezelo yabantu basempumalanga ngokubana abafowethu abanye sebechade emashoneni amanye amashoni asechade ngapha emathebelelendi uma siya kubhayibuli laphana umosi wathi uma esiyakhupha abantwana bakwa-israyeli ngaphansi kombuso kafaro wathola ukuthi abanye abantwana bakwa-israyeli basebewuthandile umbuso kafaro kodwa enye ingcosana yaphakama yamamela umosi umosi uma wayebatshela ukuthi kuleli zwe emfuna ukulisa khona elizothola ukuthula khona elizothola khona ukuphumula lelo lizothiwa yiKhenani kodwa bacina befikile beyingcosana ngiyabonga abasakazi nabalaleli
salubonani bafakazi we-studio 7 siyabonga indaba enisethulela zona lisinika le thuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele lalingasilo lizwe eliyi-one
salubonani 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 mthakazi omuhle salubonani basakazi siyabonga kontungamile inkomo wamhlanga siyabonga ogandi sibonga indaba nesipha zona nezethulela zona okubuhlungu ngalokho okukhulunywayo ukuthi abantu bengakhulumi bengavaki amazwi alokubandlululangana ngobuhlanga kubuhlungu kubuhlungu babo Chris Gandhi njengoba ukhuluma nje ekuseni. Hayi, ukukhuluma kungcono kulokwenza. Mawa sithi ngibona lokhu uyakukubona. Kambe abantu bomthwakazi bagcwele bakhona bayisizwe nabo. Kambe kufuneka uheadmaster ehlanganane esikolo kuyobuya uheadmaster ovela emasingo. Ematyeba kumthwakazi ukuthi abekho abantu bangaba uheadmaster. Kufuneka umuntu ozathanyela noma ozaba le security. Kuyobuya umuntu ovela phansi khona le koromonzi noma ejipingi. Umthwakazi usho ukuthi akekho lo muntu ongathanyela ipolice station noma isikolo. Manje sebeliswa nokuba wosebhuku komthwakazi khonapha. Kodwa lo muntu engumkomperela mpela engosebhuku. Silabantu abanjengabobaba uGaba lokuGawuli. Lowo baba ngiyafisa empilweni ukuthi kweleni langa ngike ngihlangane laye. Kambe ma ekhuluma echayela izanu izandla ethi right asadle. Asale ukuthi impela iright kuye. Angathi right kubantu bonke. Kambe shuwa engathi yena kukhishwa ama-sanctions. Kanti ama-sanctions afakelwe abantu noma afakelwe ama-individuals. Kanti bona bayafunani e-America ma befuna besilwa ngama-sanctions e-America. Bayafunani. Bayehluleka ukuthi balungise ilizwe bekhala bethi yazi ufuna ama-sanctions ekhishwe. Why bengalungisa ilizwe? Manje abantu kuthiwa senze i-social distance. Into ebuhlungu bathandekayo bethu kuthiwa senze i-social distance. Kodwa mase sibuyele emakhaya emsebenzi vele emsebenzini siyakubana sigcwale phakathi kwezuphu. Iphi i-social distance lapho? Iimoto zabantu zimisiwe kanti izuphu lisebenzela bani?
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lokhu liqansa kwele Melika. Asebebhubha bebulawa yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amahlanu 545 ngelanga linye. Ababanjwa igciwane le-coronavirus bayidlula inkulungwane ezilikhulu 116,722 ngelanga. Amanani la atshengisa ukukhuphuka okwesilinganiso esingamashumi amathathu lane 34% kumalanga ayisikhombisa adluleyo. Sixoxe lezalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu, kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omtsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona uthuyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala belukubecubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezinsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafa. Abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida. Abangaze ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele ukuhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abagijinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho endihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba. Yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo. Iye bayafa abantu ikakhulu nxa bememezela indawo ezinjengabo Louisiana le lase-South. Siyabona ukuthi amanamba ayaqansa akawafanani lamanamba angapha lapho labantu abasebehlatshiwe khona. Igciwane leli ligciwane elinzima elifuna ukucutshungulwa. Siyakwazi ukuthi anje kuthiwa kuhlala kwelilanga kuye elinye elingani lilolaka kuye elinye elingeni linganeno. Singabona khona ukuthi kuqala lalinganithwala libulala abantu abadala kuphela. Leli lakathesile yabulala wonke umuntu nje labatsha ababezihlalile phandle lokuqala lingabahlukuluzi bengaguli kathesi leli likhona bathi ngelilolaka so ikho kusitshengisa ukuthi umkhuhlano lo umkhuhlano onzima omele ukuthi uhlale becubungula becubungula nje zonke izinsuku ukuthi ukhanye ukuthi igcinwane lifile lilolaka olunganani linganeno liyafana nelokuqala kumbe kalifanani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zakwele Zambia ziyavota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli. Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChristine.